ukubotshwa kukaTrevor Kudenga ngibona engathi kube yinto enhle kakhulu njalo kube isifundo esiza kwenza ukuthi labanye abakade becabanga noma kade besafisa ukuthi bayenze into efana layena leyana babekwazi ukuthi iZimbabwe ilizwe elilomthetho, iZimbabwe ilizwe elilandela imithetho yalo iloba nje noma kuwukuthi iZimbabwe ilizwe elisakhangelene lobunzima kwezepolitiki njalo noma kwezomnotho. Abantu futhi ukuthi nxa bethenga impopo noma bephiwa impopo futhi babekwazi ukuthi sikhona umthetho sekela laphana ku-Firearm Act ku-10.09 uyachasisa kuhle konke indlela umuntu futhi aziphathe ngayo nxa ulombopo. Noma ungabe ulipolisa noma ungabe ungumuntu onjalo, umthetho lwana ngumthetho futhi ulandelwe nguye wonke umuntu oyabe ukuthi uphethe isikhali esandleni sakhe esingumbopo. Laphana ngibona ngathi into eyenziwe ngujudge laphana u-Milton Serena wenze into enhle kakhulu. Kufanele ukuthi ngempela umuntu ajeziswe ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi sobala ukuthi noma ungabe ugqoke isikipa esiyi-green esupporta uMnangagwa, noma ungabe ugqoke isikipa esibomvu esupporta uChamisa, noma ugqoke isiphi isikipa, kufanele ukuthi umthetho welizwe kufanele ukuthi kukwazakale ukuthi asomthetho osekela ibandla. Umthetho welizwe ngowelizwe as abantu beZimbabwe, not ukuthi ilizwe leZimbabwe aso ZANU-PF, ilizwe leZimbabwe aso MDC, ilizwe leZimbabwe lingabantu. Yikho ukuthi amapolisa lomthetho usebenza ngaphansi kwelizwe leZimbabwe. So kufanele ukuthi kuhambe ngendlela eqondileyo abantu bayenelise ukuthi bagwemeke ekwenzeni izinto ezingalunganga elizweni lakithi. So ngibona ngathi lokho kuzabe sifunde esihle kakhulu ukuthi kungaphinde kwenzakala njalo ezinye izinto ezinjalo, njalo abantu abanye bazakubonela khona ukuthi nxa uye watholakala uphethe umbopho elizweni leZimbabwe kuba yinto i-punishment yakho kuba yinto ebuhlungu kakhulu.
Ukubotshwa kwesidlova lesidube ubona kusenqabela na ezinye izikliwi ekuphathekeni kunhlelo zokwethusela abantu la kudlakela?
Ukubotshwa kwakhe babunkomo kuyinto enhle kakhulu njengoba ngingakhuluma phambilini ukuthi kuzoba isifundo kubo bonke labo kade befisa ukuthi bakwenze noma abasehlelweni lokuthi bakwenze izinto ezifana lezo, ngoba siyazi ukuthi nxa kuye kwathi kwatholakala omunye umuntu oqala noma owesibili esenza into embi kungasatholakala ukuthi uthole isijeziso esiqondileyo, basuke balandela abantu ngobuningi ngoba besazi ukuthi hayi abagqize iqhakala. Kodwa ke mina engikuthisayo ngokuthi abantu akuqhutshekwe kusenziwa indlela abantu beZimbabwe bephila ngendlela ababevela bephila ngayo, ngoba lokho kuza kwenza ukuthi iZimbabwe iqhubeke ililizwe eliphephileyo.